lusizilodwa emulini zezimbabwe ezilesihlobo esingotyekeja osekulezinyanga besemgodini omdala eStilfontein. Iningi labotyekeja laba bebengene kulo mgodi ukuze iimuli zabo zibe nekhisimusi ehlabusayo, kodwa likhisimusi siphenduke yababa gam njengoba bezayidlalela phansi emgodini. Isizalwane sezimbabwe unkosazana Lina Mize ulabantwana ababili uTinashe loTawanda abaphakathi kwalo umgodi. Yena ke utshelwa ngamathe nxa ezama ukuchaza uhlungu abuzwayo kumacabanga ukuthi ingane zakhe lezi zizadlalela ikhisimusi phansi emgodini.
Abafazi bakhona bayafona every time, bayafona bafuza amandoda ethu bamama yatshela ukuthi hayi bazobuya thula, bazobuya, bazobuya. Ndikhuluma njani?
Esinye isizalwane sezimbabwe umnumzana George Dube laye ovumayo ukuthi uyayawenzela umsebenzi wokutyekesha kodwa khathesi ophandle uthi kusemandleni amapholisa ukuhlenga otyekesha laba.
Maphorisa ndiwo vari kuvhara mugodi and zviri kuita maphorisa azvidakariri kunga
amapholisa yiwo avhala umgodi avabakhiphe laba bantu kulo mugodi ngoba sonke senza lokho ngoba sifuna ukuzizamela impilo
because bese tiri kuzama chini life.
Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Thandekazinzi Tom laye uthi ukhathazeke kakhulu ngumfo wabo ozodlalela ikhisimusi emgodini.
Kumntu endimazi ukuthi uhamba abuye, uhamba abuye, but now it's been 5 months akakaphumi. Can you imagine wena within 3 hours ungafumani ukutya, ungafumani manzi, ufila njani? In that moment, can you just imagine kulaa ndawo bakuyo bafila njani?
Uhulumende lamapholisa bathi otyekesha laba bakhululekile ukuziphumela loba yisiphi isikhathi, kodwa abakwenzi lokho ngoba besesaba ukuthi bazabotshwa. Kodwa komunye wenkokheli zomphakathi eStilfontein umnumzana Johannes Qankase uyakuphikisa lokho esithi okwenza bebe balutshwana abaziphumelayo yikuthi ukuphuma lapho kunzima njalo iningi liyagula lokuswela amandla njengoba amapholisa evumela ukudla ulutshwana kakhulu ukungena emgodini lo. Unkakase uzonduka nwabo esithi uhulumende wakhuluma amanga etshela umhlaba ukuthi uselohlelo lokuhlenga otyekesha laba.
Bathule bahleli abantu bona bayenza kantoni ezantsi and into emandi abantu abaphumayo phaa emgodini akule 14 ephumileyo ibaxelele ukuthi isimo sibi, isimo simaxongo ngaphantsi, abantu bayafa, abantu bayagula, abantu balambile. Kodwa uyabona kasi ngathi urhulumente wethu akayithatheli ngqalo ke loo nto leyo, uyibona ngathi yinto nje esisitori esenzwa ngabantu.
Umnumzana Dumisani Leya isizalwane sezimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zezimbabwe ePhoenix Foundation of Zimbabwe uthi bakhathazekile kakhulu.
Kubuhlungu njalo siyacela, sicela all over the world kubo Amnesty International ukuthi ingathi bangangenelela. United Nations lapho elikhona siyalibiza lani ukuthi sicela lisicelele. Siyakusola kakhulu okwenziwa i-government yase-South Africa ukuthi abantu badlele ukhisimusi ngaphansi komhlaba. Mabe ngabe balamacala abakhitshwe bahambe ezinkantolo zibathole benamacala behanjiswe ejele.
Usikomithi wezamapholisa uGeneral Fanny Masemula usanda kutshela abezindaba ukuthi uhulumende akakalulahle uhlelo lwakhe lokuhlenga otyekesha laba, kodwa usadinga imali yokubhadala inkampani ezaqhuba umsebenzi wokuhlenga lo. Nomesulo 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.